Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwaga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omsaka 19 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Wathiwa ngamapholisa wabotshwa ubevele ngumuntu ezithengiselayo eHarare. So ekubotshweni kwakhe bamhlukumezile ngezinye indlela okugcine esesenza ukuthi alimale.
Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni ofele ejele ngemva kokutshaywa ngamapholisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo.
Kulobunzima nge-drought lesilayo, izulu lingaze line, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki asingeke zidonse ikhulu, inkomo zingeke zidonse ikhulu.
Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko ezigabeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni obhubhele entilongweni ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu ngamapholisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edlulileyo. Umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani ufele eHarare Remand Prison ngemva kokwalelwa ukuya kwelatshwa ephandle kwejele. Utamangani ungomunye wabantu abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo duzane lesigodlo seMDC besethezwa umlandu wokutshaya ipolisa kanye lokuba lesandla kudaba lwengwane zamapolisa ezibikwa zatholakala kulesi sigodlo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uKamangani wahlukuluzwa ngamapholisa waba manxeba-nxeba emzimbeni wonke. Labanye abasolwa ababikwa labo belimele kakubi. Inhlanganiso le ithi okudanisayo yikuthi yacela ukuthi umnumzana Tamangani akhululwe ukuze aye kwelatshwa ephandle kodwa iziphathamandla zakwalalokhu. Akukacaci ukuthi uTamangani udlule namuhla kumbe izolo ebusuku. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi wavalelwa evele engaphilanga kuhle. Kodwa elinye lamagqwetha amela uTamangani unkosazana Idirashe Chikomba weZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi lokhu akusiloqiniso.
Kulama measures akadithethe ukuthi akwazi ukuthola i-medical assistance. Manje unfortunately amapholisa labomanje bebengadecide in our favor. So ngenxa yakhonokho ugcine esefela in police custody engatholanga i-bail.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lundoda wabotshwa evele ezigulela. Yebo kunjalo yini?
Athina sivumelani nakho ngenxa yokuthi ngumuntu owatshaywayo ngomgqibelo odlulileyo. Watshaywa ngamapholisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare, edolobheni eHarare. Utshayiwe uthethe tshayiwe wasebotshwa. So ekubotshweni kwakhe kanye bamhlukumezile ngezinye indlela okugcine esesenza ukuthi alimale. Lingakhanyela lizabona ukuthi ube lezilonda and ubelimele. So asivumelani nakho ngoba ngumuntu okade eziphilele kodwa olimele ngenxa yokuthi utshayiwe ngamapholisa bamhlukumeza ekubotshweni kwakhe. So aso muntu ade gula, asivumelani nakho at all.
Manyathelo bani elizawathatha pho phezu kwalo ludaba?
amanyathelo sesiwathethe ukuthi for ababili ngoba bebebathatha abantu akade belimele. So for ababili abaseleyo sizakwenza ama-applications, ama-agent applications ukuthi bekwanise ukuthola ukuncedwa ezibhedlela ezingekho isibhedlela ezeze-PCS. For osesishile ukuthi siyenze ama-legal actions against even abeze-PCS akade in custody kibo, even umantu okade senza indaba le ngenxa yokuthi amagqwetha ethu ayenza in application phambi kwamantshi lo kodwa akazange barule ukuthi ayebonwa ngabodokotela out of custody. So ngendaba yakhonokho sibona ngani kumele laye abe answerable ekuthini why wadenya i-bail, ngoba sizokuthiwa yena wagula ngesikhathi sakhona but wakwanisa ukuphuma waphiwa ama-off days waba off sick, kodwa omunye umuntu inezimathi zakade yisibotshwa bekumele ukuthi ethole ukuthi elathwe ngaphandle kwejeli, kodwa akakwanisanga ukuthi athathe ama-steps okuthi kwenzakale khonokho.
Ngamanye amazwi uthi lizamangalela umantshi labamajele, kuyabe kuyikubabophisa kuphela kumbe lizafuna lokuthi umndeni uhlawulwe?
Sifuna ukuthi umndeni uhlawulwe ngesenzakalo lesi ngenxa yokuthi impilo yomuntu iqakatheke kakhulu, and njengabantu abamela ama-human rights siyakwazi ukuthi i-constitution yethu ku-section 48 yakhuluma ukuthi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu, and isehlakalo lesi sisitshengisa ukuthi impilo yomuntu abayenzanga yaba important. So ngenxa yakhonokho sibona ngani kumele umndeni womufi uhlawulwe.
Unkosazana Idirashe Amanda Chikomba, ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, sixoxela eseHarare. Abalwela amalungelo oluntu kanye lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa basole kakhulu uhulumende phezu kwesehlakalo lesi, besithi igazi likaTamangani lisezandleni zakhe. Sixoxela omunye wabalwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Indaba ka-Rasta lo obhubhileyo nje indaba ebuhlungu njalo edanisayo sibili, ukuthi amapholisi angaze atshaye umuntu azagcina ebhubhi, njalo basuke lapho bamfake ku-remand bamyalise ukuthi athole usizo lokuyalatshwa njengalokho kwakufuna ukwenziwa ngabameli bakhe abayeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nje into etshengisayo sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuceda abantwana bakaZulu munye ngamunye nje, ngoba singakhangela ukwanda kwenamba yabantu abasefileyo kusukisela uhulumende lo eqalisa ukubusa kuze kube kathesi, isiningi kakhulu okokutshengisa vele ukuthi sizagcina siphela sonke lapha eZimbabwe.
Ungathi kuvezani ngendlela amalungelo oluntu aphathwa ngayo elizweni?
Hayi, lokhu nje kusegcekeni, kuveza nje ukuthi amalungelo kaZulu nje ka-respecta njalo ayabhihlizwa, njalo uhulumende lo uzimisele ukuthi amalungelo kaZulu ahlukumeze uZulu ngaziphi indlela. Lokhu nje okuba eyinye yembangela yokuthi uhulumende lo azagcine aphiwe izijeziso lezi abasefuna ukukhala ngazo kathesi, kodwa bekhohlwa ukuthi izijeziso lezi zivela ngenxa yokuthi bona babhihliza uZulu njalo be-abhiza amalungelo kaZulu.
Kodwa uhulumende uthi umufi wabotshwa evele engaphilanga kuhle.
Ukuthi ubotshwe egula kumbe engaguli ayisiyo ndaba, kodwa indaba ekhona ngeyokuthi batshaya umuntu waze wacina wafa. Umuntu thina singalwa sibabili singabangani, wena ubusubhubha ngemva kweviki kumbe kwemalanga ambala, oyabe ebulele umuntu nguye lo ocinileyo ukutshaya nalo muntu. Umuntu lo wabotshwa watshaywa ngamapholisa walimala, umfanekiso yokulimala kwakhe sinayo sayibona. Abameli bakhe amaloya athi afuna ukuthi ayokwelatshwa athole usizo ukuze impilo yakhe ilondolozwe, kodwa amapholisa kanye nekhoti bakukhanya besala bengafuni ukuthi idaba lwakhe aze agcine ephiwa ibheli yokuthi elatshwe. So amapholisa esesala kathesi ngoba vele sekulicala, so kabafuni ukuthi bangahanjiswa emakhoti basiwe, sesebedinga nje ama-reason amaningi leyo.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eSeharare.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvimbula.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi uhulumende kumele athuthukise izigaba zabo ukuze labo baphile ngokufanayo labanye babo abahlala emadolobheni. Lenkuthazo iza kusanda nanzwa usuku lwabo mama bemaphandleni emhlabeni jikelele ele International Day of Rural Women. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yena leyana empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadrobheni, singathi lapho esifika khona seyisa ukuthi kulabomama bemakhaya. Asisakufuni ukuthwala inkonxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadrobheni, ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu, ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo emayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobuzima nge-drought lesilayo, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhulu, inkomo zingeke zidonse ikhulu. Esikucela kuhulumende sicela ukuthi asininge ama-target ukuthi silimisane nje njengabomama.
Ukansila kwa-2 esilikwe kwanda North, unkosazana Zweli Banzi Mpofu uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla njalo uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswa kwabanye labanye kwe-social welfare kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika futhi umuntu vele sehamba wakwerete ezinye izikwerete ezempupho ukuthi nxa efika ihlifikeleyana impupho ayidlulisele phambili. Abantwana basale stili behlaba umkhosi bekhangelane le ndlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Ntliwane uthi njengenhlanganiso bafundise omama abaningi emakhaya ukuthi balwele amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babele ukuhlaliseka bese emakhaya abo.
Ubugebengu abuvamile, ngikhuluma kunje sesiklinile indawo esecondary, amapholisa abuya, ipolice base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-orders ngenye achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakale.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lunanzwa mnyaka yonke mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kaMfumfumu. Kusenjalo kolunye udaba amaSuthu, iningi labo kungababalisi bagqube umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. Unkosikazi Marita Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombisa grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonaka njalo kuyadingeka ukuthi kube le ngwalo abazazifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso ka-grade 7, so okunazeleyo ukuthi akulamabhuku ka-form 1. Yikho abantu bebehlangene besendaweni ezijene kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma iSuthu. So ngaleyo ndlela abaSuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo ukuthi siSuthu sesabhala.
IsiSuthu, isiKhalanga kanye lesiVenda ngezinye zendimi esazifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibongeke ijaha lezansi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa loNkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumgcini sihlalo wesigabeni seMathebelele North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Sicubungula ubunzima obubhekane nababalisi kanye labantwana ngesikhathi umnotho welizwe unzima njalo ababalisi laba bephakathi kokutshengisela.
Emaphandleni kunzima ngoba benxa ukhangele emaphandleni intengo idale ukuba phezulu ukudlula intengo engaphi etholakala emadolobheni. So vele kunzima even nabantwana bona besibafundisa emaphandleni. So kunzima kakhulu abanye ukuthi bafunde kuhle ngiyabona lokudla kabe kungekho emakhaya. Njalo futhi amabalisi athi asisakwanisi ukuthi sithenge izinto la ngoba kwabamanye kwezinye indawo bathatha ngani ngemali yaphandle ukudla okuthengiswayo. Ukuthi thina umbalisi ngeke uyithole leyo mali yangaphandle. Abanye njalo ngabafuna imali yephepha uyibambile sibile esandleni. Manje njengombalisi yabungelayo imali oyibambayo esandleni usisebenzisa amakhadi yabo ikhokheti kwezinye indawo kusathengeki ngemali zonezo.
Yiziphi impahla ezidula kakhulu khona ngapho emaphandleni njalo baningi yini abangemukeli ikhokheshi?
Ziseziziningi indawo eziningi ezingayamukeli ikhokheshi. Bafuna imali ngoba bathi kuyathupha ukuthi beyoda nge-ikhokheshi lapha baboda khona bona boda ngemali abayibambe esandleni. Kuba nzima kumuntu umbalisi ongatholiyo le thiwa lokuthi ahamba aye edolobheni ayethola imali yokuthi anjani athole imali leyo ngoba yena uba khona ngomvulo kusiyathi kuleyo class uthola kuphela impela aziko ukuthi amabhenki avala ekuseni ngo-11 kumbe kwenzie isikhathi uyithele le mali yakhona. So kuba nzima, impilo ibe nzima. Kwezinye isikhathi abavumayo imithengo yangkhona iphezulu kakhulu ukuthi vele umuntu umbalisi ngekazayo iyenekiselente ukuthenga into elula nje ekhiphe kwezinye indawo.
Abantwana besikolo-ke bona bayenelisa yini ukuthola zonke iy'mfanelo zabo zokusebenzisa isikolo?
Abantwana abatholi imfanelo ezenelayo. Sokunzima silokwenisa la ungumbalisi yakukhangela abantwana uzibazele emakhaya kunzima into leyo emnotherize ibambe wonke umuntu nje jikelele. Emaphandleni kunzima kakhulu.
Kodwa liyaye libe lalo uhlupho loluyana labantwana abaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini okunjengama-sanitary pads kumbe kulezinye inhlelo yini ezikolo ezenza kube ngcono ukwenza ukuthi labo bebuye ezikolo?
Zikhona kodwa inhlelo ziba khona kodwa azibi khona insuku zonke. Ziyabuya ingxenye ziyenze ngawani ngomnyaka abantu banikeze kawani ngomnyaka bahambe. Aso nto ehlala ikhona ukuthi maybe sikhangele nyanga ngenyanga kulo muntu okuyezoncedisa. Hhayi abanye beqine bengabuya esikolo ngoba kanazo imfanelo. Omunye besebesebenzisa into ezingahlanzekanga ukuthi khona ukuthi ngesikhathi sona siyanga. So kuba kunzima kakhulu emntwaneni oyinkazana.
Imbadalo yamabhasi lokhu iqansa yini njalo kulowula yini lokhu ebantwini abalemuli emadolobheni kumbe kwezinye indawo?
Intengo yamabhasi isinzima kakhulu vele ilizwe eliningi lizabhidlika ngendaba yena le ngoba uzathola ukuthi uhambo olunye lokusuka endaweni enjengasebhinga umuntu ezobamba kobulayo lapho kule muli phezulu le-50 phezulu ukuthi akuzokambaka ukuthi abuyele elinye njalo sokuyi-3 umbalisi njengasenelisi ukuthi khiphe imali yokugada asale nemali yokudla.
Libone ngalo hulumende uzalalela isikhalazo zenu yini njalo liyathemba ukuthi imali yokuthi ayiholise ababalisi ngabe layo? Sibone ukuthi ilizwe lonke nje libhekane lobunzima kumnotho welizwe.
Thina isifiso sethu ngesokuthi basizwisise basilalele babone ukuthi thina sisekhona kodwa sifuna ukuthi siyekele imisebenzi siye abantwana bona kodwa sokusiyalela thina njalo asikwazi kodwa sikhanyelele ukuthi uhulumende asizwisise ngezikhalazo zethu ngoba lathi kuyasizimela babantu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sukweluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleleni North, kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazana. Siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahele idala uChris Gande.
Alingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Duduzi Wencube, owenhlanganiso ephathisa abasakhulayo ethiwa Youth Matrix. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona.
Ya, ungasitshela ngenhlanganiso yenu leyi iThe Matrix ukuthi ngeyani kade kahle inhlanganiso le?
Okay, inhlanganiso yethu iThe Youth Matrix yinhlanganiso ephathisa abancane aged 13 to 25. Siyaba empower, siba equip ngama skills abangasebenzisa empilweni ukuba bazikhuphule, abangasebenzisa ukubana bathole imisebenzi like ama employability skills, lokuthi nxa si identify abangabe bebancane kodwa bengathi bale ama entrepreneurial skills, siyabaphathisa ukubana bavule ama business, njalo abangathi bale ama challenges njalo siyabasiza ukubana bathole usizo oluqondileyo, wenzela ukuthi umntwana ngamunye ngamunye athole ithuba empilweni engazali phandle.
Liphathisa abangapi, abeZimbabwe kumbe khona ngapho kuphela kweEngland?
Saqalisa eUK kodwa iaim yethu ukuthi si-expand siye emazweni athile. So into esayenzayo, saqala sakha i-model esayabona ukuthi iyasebenza internationally eyokuthi siza abancane, sayakhela ngapha eUK. So i-model le sithethe siyakhile yasikhanya iyamukelwa sibili, ngoba eZambia bayamukela bayayifuna, eNigeria bayayifuna, eUganda bayayifuna, eZimbabwe bayayifuna, but ngesikhathi kufanele sihambe layo kwakuyisikhathi kutshintshwa uhulumende. So sabona ukuthi kwakungaso sikhathi esifaneleyo ngoba kwakulokuxokozela okuningi, but ithemba lokhu lesifiso sikhona ukubana siye fikisa lati khona ngali support, but abase UK abeZimbabwe balufikelela loluncedo.
Akusichasisele ukuthi asithi ngingokhulayo ngifuna uncedo lokuqalisa ibhizimusi, ngingayenza njani?
Siyakhangela indawo lapho khona, siyazi imithetho yakhona pho kulelo lizwe ukubana, ngoba indawo ilizwe ngelizwe lemithetho yayo ekuqaliseni amabhizinisi la kuregister lani lani. Njalo bese sikukhotha ke sibona ukuthi i-chosen area yakho iyo yini area ehambelana lawe, njalo iyo yini area ololwazi ngayo, njalo yi-area opassionate ngayo. Njalo sizama ukuzwisisa ukubana vele okwenza ufuna ukuqalisa i-business ku-area naleyo kuyini, luthando lwento yakhona, lulwazi, kumbe nje ubone ithuba lokuthi wenze imali. Bese sikukhotha ke ngendlela efaneleyo according to ama-findings ethu.
Lingaphathisa umuntu ngemali esingathi ngesilungu i-maximum enganani?
Nxa umntwana ese-UK kule ndlela eziningi ezokubana bathole imali, kulama funding i-government ayawafaka eceleni ukuba bancedise abantwana njengoba kulamsebenzi kwezinye indawo. So ukuthi bayathaba nxa bekwanisa ukuthi bavule ama-business. So kulama government funding, kulama grant. Then amanye amazwe akula ncedo olunjalo, particularly Africa. So thina silama grant esiyawafaka ndawonye njenge-organization esawa-accessela abancane bakwamanye amazwe, siyabe sibona ukuthi balama skills anjengawonawo. So siyakwanisa ukuthi nxa kuyukuthi sibona kuyi-business esibona ile future, sibona ukuthi i-business ekhaliphileyo, siyakwanisa ukuthi si support ngemali la as well as i training.
Hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga kakhulu balaleli, lingasilandela umsebenzi yethu ku www.theyouthmatrix.org.
Ngoba Facebook labo Twitter ke.
Lakho yi The Youth Matrix konke ndawo.
Sibongile kakhulu. Loke ngudokotela Duduziwe Ncube ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo namhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League, iqembu leMushowani libhaxabule eleTriangle United nge 3-1. Yada 3 Manika Diamonds 3, Tel 1 0, Echapungu 0. IHerentals ibhaxabule iBlack Rhinos 3-0.
Just find it pretty, this time. Just find it pretty, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah. Just super chick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keeps the cold, ever since, always will, never fade. White in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous. Through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got straight dripping for the black magic. I got me an upgrade, covering all my excess. A styling and CZO now, stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah. You cherry, I'm a kind of cherry, yeah.
Icheriyami ngomsisk ehlabela ngikamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabalitshumi lanye ababotshwe ngeviki edluleyo phezu kodaba lokutholakala kwengwane zamapholisa umnumzana Tafazwa Hilton Tamangani ufele entolongweni yeHarare Remand Prison ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko. ligcwanele olivalelisayo ngontungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.